Hayi, akula lapho ungatshengiselwa khona impumelelo ingaphumi. Nxa kungatshengiselwa abantu ingqaki yokutshengisela ukubana ke esizweni lo hulumende abe kwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo eselizweni. Indlela uhulumende aresponda ngayo asiyo etshengisa ukubana ukutshengisela ke kube successful noma kwehlulile. Ukutshengisela kuqala kuphelele njalo ekutshengiseleni. Abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiwo. Ikanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakala elizwe. So yikho sizakhona uyasitshengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana ke indaba yokutshengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo a-protectwa yi-constitution. Njalo ukuthi afanele siwasebenzise ukuze ke sitshengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayenzwa ngu-Emmerson Dambudzo nangakwa labanye bakhe okuveya ukutshontsha ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2020.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele nawo ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu baqasa ukubulawa ngumgabe. In fact, abantu baqasa ukubulawa ngu-Ian Douglas Smith ngomnyaka 1965 ezethathe leya kuthiwa yi-Unilateral Declaration of Independence. Abantu bamnyama baqasa ukubulawa bebulawela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi. Njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka 1988 October 4. Abantu batshengisela umgabe wababopha abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008 uyakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018 abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu be-ZANU-PF kodwa kusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni zingalunganga. Ngendaba zokukhetho, ngendaba zama-reforms okuyizo kwayenza ukuthi begcine bevulala abantu kathesi ngo-2018. Kodwa soze sifine ukutshengisela ngenxa yokuthi abantu babulawa njalo bazabulala abantu. Thina siyatshengisela ngenxa yokuthi it's a constitutional right demonstrate. Njalo nxa into zingalunganga elizweni siyaqhubeka sitshengisela, sisebenzisa lezinye izindlela ezingaphansi komthetho welizwe ukuze silungise ilizwe.